Indaba ngamafitshane lamhlanje ngolwesine emhlaka 9 ngoNhlangula 2016. Ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Amapolisa abophe abantu abayisithupha izolo ntambama bephakathi kokutshengisela e-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngombuso webandla leZANU-PF. Ababotshiweyo laba bagoqela umnumzana Patson Zamara. Uhulumende weleBotswana uthi ulakho ukuguqula indlela apha ngayo izizalwane zakwamanye amazwe imvumo yokuba izizalwane zakulelo lizwe, okuyinto eyamukelwa ngabanengi ikakhulu abadabuka eZimbabwe. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sikhangela ukonakala kwemigwaqo yemakhaya. Ku-Live Talk sikhangela ukusilela kwemali elizweni okuqhubeka kudlondlobala. Lingakhuthwa yilezindaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo-15775 kHz ku-shortwave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu, sitholakala njalo kuFacebook ekhasini elithi VOA Ndebele.